Lang le lang duan dui,
lang le
lang duan dui,
lang le
lang le lang shui shui,
lang le lang nang pa la fu ren bu la.
Yebudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama ngontungamili Nkomo. Namhlanje sisebhinga lapho esike salibikela khona ngolwesibili ngendwangu ezigqekeza ezindlini zintshontsha ukudla. Kodwa namuhla sixoxa ngenyamazana eziyingozi ezihlala zibulala abantu kulumango. Silomgcine sihlalo wenhlanganiso yeBinga District Residents Association umnumzana Elias Sifanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mdawini.
Ngiyabonga babamkhulu.
Akusichazisele ngenyamazana lezi yiziphi kahle kahle?
Inyamazana esezibulela abantu eBinga ezidume kakhulu zintathu, kule ngwenya, imvubu lendlovu. Endi ungakhangela kathesi eBinga singaziphila ngomfula uZambezi, yikho hlala abantu bedibana yengwenya lakanye lemvubu. Indlovu yizo esezilanda abantu endlini yabo.
Vangaka sebefile lonyaka.
Lonyaka kuma records ngasikhanye ukuthi sacina ukukhangela ama records athiwa ngama official records epolice ngoFebruary silungisa ukuthiwa i-14 paper terms okufaka. Ngaleso sikhathi kwakufe oyedwa, kwakufe ababili sorry. Omunye wayebulawe yingwenya, omunye ubulawe yindlovu. Kodwa nxa sikhangele sibuyele emuva sakhangela ukuthi ngomnyaka ophuzileyo oka-2018 abantu abazalwa phansi ipolisi ukuthi babulewe izinyamazana nabantu abangu-7. Kodwa ngaphandle kokubulala abantu aningi kakhulu ababulalelwe imizi, amasimu lokunye okutshiyeneyo.
Abezendle bona batheni nxa likhulumisana labo?
Sababhalela i-position paper abantu bezimpas ukuthi sihlale phansi sibonisane ukuthi singakulungisa njani udaba lolu. Ngenxa yokuthi kule mule ezazibuye ku-association yethu sithi bacela uncedo ukuthi ngoba bona basesifuna ukuhambisa izimpas e-court sithi bafuna ukuthi bedinga ukuthiwa i-compensation. Nasesithi singakafiki lapho ahlale phansi labe-pas sibonisane ukuthi ngingalungisa njani i-problem esingabantu engakaqasha ukuhamba emakhoti. So salungise ukuthiwa i-position paper le esehambisa e-park. So since ngo-February abakasiphenduli. So i-problem esesilayo ukuthi ngafuna ukukhulumisana labo kodwa bona abakhanya abasizwa.
Ukhuluma ngendlovu, imvubu lengwenya. Yebo, ingwenya zihlasela ikakhulu nxa abantu bethiya. Imvubu zona zihlasela nxa sokuthena.
Abantu nxa bethiya bahlengiswa amabhosi ayesebathi ngamakhanuni okuncane lokhuyana abayabe bengena emazini. Kumele bengene phakathi beyofaka amanethi abo. So izona imvubu ziyandisa ukuthi ziyatshaya kuyibhoti lokhuyana ukuthi ewele emanzini ibisinjani ibisimbulala. So iproblem enkulu ngakhanyela ukuthi ngaphandle kokuthiya abaningi eBinga basakha amanzi emfuleni ngoba amanzi lawa impompi kakabi maningi kakhulu ukuthi efike ebantwini bonke. And ngokunye futhi njengesosishini esawukhulumisana nabezimu ukuthi sanifakelani abantu amanzi ngoba funa abantu bahambe bedinga amanzi besiyawasha emfuleni besiyathiya behlangane lezinyamazana zona lezi.
Nxa ingambulala umuntu imvubu iyenzani, iyamudla?
Hayi, imvubu ayidli, eyandisa ukudla ingwenya. Imvubu iyaphonga kwesinye isikhathi ngoba lo mnyama iyaphonga ukuluma ikuqume, kwesinye isikhathi iyaphonga ukutshayela ibhodi ucwile. Akhanya abantu abaningi abayabe bebulawe izimvubu, abanye bayabe bebulewe ngokugalula. Iyakubulalela ibhodi lakho iphinde nxa ingakulumanga ukuqeda eqhuma ukugaluleni.
Ungaphosela ukugcina Sifanda mhlawumbe kugatsha lwezendle.
Thina esikucela ukuthi izimfazi zathina siyayiqala njengezafanizi zababhalela kuhle kuhle sicela kusiphendule sihlale phansi sibonisane benze ama-awareness campaign benze ama-tool kits sibonisane ukuthi compensation yabantu ababefele ilungiswa njani.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Sifanda, siyabonga.
Ngibongile kakhulu.
Lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni besixoxa lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBinga District Residents Association umnumzana Elias Sifanda. thiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo olivalelisayo ngontungamili Nkomo
ngukama
amlela
mshweshwe
amlela nampa bafuwe.